lingali shona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko sihlaziya udaba lwegugurawundi
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyabonga babu Gande ngiyabonga labalaleli bonke sawubona mnumzana sawubona mnumzana nami ngiyajabula kakhulu ukuthi ungenkendise kuhlelo lolo
ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lolu olokuthi induna zikhokhele ukukhumisana umlotha abafuna kwenzakale
hayi ngilukhangele njalo siyaluzwa baba Gande udaba lolu lwegugurawundi langendlela ubaba uMnangagwa bengathi upresident uMnangagwa endlela aluphathe ngayo kumbe ngithi aluphatha ngayo ye uyabona ukuthi udaba lolu lwegugurawundi lona ngokwalo ngolwepolitiki ngoba vele lutshelusenziwa ube kuyipolitiki kuyikulwisana phakathi kwamabandla amabili awezombusazwe izaphu kanye nezalo kwathi sokwenzakaleke lokhu ipolitiki yazama ukuthi ilungisise lolu daba lapho ubaba uNkomo lo mnumzana uMgabe lapha bahlala khona phansi bakhulumisana baze baphuma lalinto yabo bayithi unit accord kodwa engazange ijabulise abantu abanengi kakhulu ngoba abantu abanengi kakhulu bakubona sengathi ubaba uNkomo kusho ukuthi ubalahlile phoke abakwamna kwaba indaba elokhu isala ilokhu injalo engathi ilengile njengokuthi lakathesi lokhu ilengile yikho lapha ngiyabona ukuthi khona uhulumende okhona kathesi uzama laye amakhasi ngoba naye ukhangele uyabona ukuthi khona ye izinduna ngabantu abaqhakathe kakhulu baba Gande ekuphileni kwabantu yikho ngenxa yesithi ngiyananzela ngiyabona ukuthi khona umongameli kathesi into ayikhangele ukhangelele bona ukuthi khona izinduna njengabantu ababaluleke kangaka funa engxenye udaba lolu nxa engalulanda ngendlela yokuthatha abaphathi bezigaba babe yibo abazakhulumisana nabantu funa abantu badede ulaka lolo lukhona lwehle
nxa ukhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngemva kombhuqazwe ofana leRwanda kumbe impi yakwele South Africa eyobandlululo lalokho okuthiwa i-Truth Commission ubona ngani yikho kungasebenza yini eZimbabwe
hayi mina nxa ngikhangele mbona sengathi indlela leyi ebuye lo mongameli uMnangagwa indlela eqonde kakhulu njalo indlela ehloniphekile kakhulu kodwa kuya ngokuthi yena ngokwakhe uzakuthatha yini lokho okuzakhulunywa ngabantu akuthathe akusebenze ngendlela yena leyo abantu abakhulume ngayo la ngendlela atshelwe ngayo zinduna leso angathembakala ke khona hayi bona sathi mina angabakwazi ukuthi khona acazulule lolu daba olungamaqhubu ebantwini so kuya ngokuthembeka kwakhe ukuthi khona yena uzathembakala yini njalo laye athembe ukuthi laba abantu into abayikhulumayo abajongayo ukulwisana laye kodwa bajonge ukuthi indaba le iphele so kungaba lokuthembana phakathi na kwesizwe ngibona sengathi mina ingaphumela le indlela eyenzakale South Africa eSouth Africa ngeke ngithi mina kukhona ukuxolelana ngoba lakathi sikukhona ukufuthelana ngoba kathi sibamonile labo bhotsa bonabo abathebe sifa kathi silapha kube khona ukutshengisela ukuthi khona ukufuthelana kukhona abanye bethi abafuni ukubakhala labo bantu kube kanti ke kubo Rwanda oRwanda akazi ungakhangela ngokuphumelela kwaleleni lizwe uyabona ukuthi kukhona ukuthi khona laba bantu amahutu laba lamathutsi kusho ukuthi kwabakhona ukuhlalisana phansi kwabakhona ukuthembana ukuze bakwazi ukuthi baxolelane kodwa le indlela enziwe ngumongameli Mbombe mbona sengathi indlela eqonde kakhulu ngoba abantu abaaffectwayo ngabantu bama-communities and ama-communities vele wona athembele ezindunene athembele kubukhokheli bobuduna khona ngoba kathe sizaphu kayisekho ngoba ngesikhathi sika nkomo unkomo wahamba umuntu adethenjwa kakhulu ngabantu wakhulumisana labantu ngendlela yakhe akhulumisana ngayo lapho kwaba kwathi coso lolo nje khona ukho kuyindaba so ke yeah indaba yepolitiki sibile lezi nduna lazo vele ngoba bona ubukhokhele ngokwawo vele kuyipolitiki
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi kangibonge babu kande nje labalaleli bakho sengathi lingaba lobuphila obuhle
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.